Okwakuqala siwubonile umbuso wakhe uqalisa ngoZulu etshengisa ukudana okukhulu kakhulu, njalo ama results aphumayo ngani kahambelananga nalokho abantu ababona ngani yikho ababekuvotele. So ke lokho kwakusuka ngemva kokubana umnyaka uMnangagwa engupresident ngemva kwekhuka 2017 abantu babona uhulumende ongela efficiency liyana ababeyijwayele kumgabe. Umgabe was a dictator, but umgabe administratively waye efficient. Sasingazake sibone thina lokhu umgabe waba kuphawu ukuthi khona uzathola ukuthi uya appoint ama minister mhlawumbe amaningi ukwedlula avunyelwe constitution. Sinokuba yenza ukuthi bedane ukuthi phola umuntu umkhono mona ngowawo angawukwanisa nxa esehluleka nje ukuthanyela endlini izinto ezincane njenge administration. So abantu abaningi ke bazonda, abantu abaningi baba lokudana, abantu abaningi baba lokulahlekelwa lithemba. Khumbula ke okwayenzakala gande mhla ka 1 August kusanda kuphela ama election okwayenzakala emgwaqweni yase Harare. Yinto engazake yenzakala eZimbabwe lokhu noma ngesikhathi sika Smith akuzange kubonakala okunjalo. Kwazongena umgaba uzake kubonakala okunjalo ukuthi abantu bayadutshulwa ezitridini ngamabutho. Sananzelela njalo ukuthi ngaleso sikhathi isikhathi lapho kwaba khona le constitutional court, sakunanzelela ukuthi kwasokusobala kathesi ukuthi uhulumende ukhanya ngani sengenela kakhulu endleleni amadale asebenza ngawo kuleli lizwe. Kulapho esaqalisa khona ukubona ukuthi independence ye judiciary ngani yayisiba eroded, yayisihamba kancane kancane. Kathesi ke sokuze kwaphumela egcekeni, mbona ngani kathesi kulapho sokusobala khona kakhulu ukuthi ungani amadale aqala ephiwe ukuthi yenzani lokhu bengakayenzi okumele ukuthi bekwenze.
Nxa siqathanisa isikhathi sombuso kamongameli Mugabe lo mongameli Mnangagwa, ungathi umehluko kahle kahle ungapi?
Akekho ongcono phakathina kwabo kulomunye, bafana nje. Now uMgabe khonomi mbona ngani wayesiba lale esingathi yi-command, wayekhuluma ezwakale, although yes, not really with the very positive results, but uMgabe for example wayedlala ipolitics zakhe as a command, ethi izinto kazehle noma kwesinye isikhathi ziyaswelakala izinto kube nzima futhi ukuthi abantu bezithole, but at least wayesithi nxa esithi kukhona emfuna ukukwenza kwakukwenza kwakusenzakala kubonakala. Izwakala kuphela imotokedi yakhe ukuthi sengenile edolobheni leHarare izinto abantu wabona abantu kuma supermarket sebetshintsha ama price tags. Lokho kathesi lasikubona. Njengoba ntshilo njalo ekuqaliseni, administrative efficiency komgabe hayi kwakungcono kakhulu ukwedlula kathesi. Komgabe njalo kwakungakhanyi kakhulu lokho esesikubona kulezi nsuku ukuthi khona abantu abangena ukuba ngamaminista, abantu abangena ezikhundleni ezinkulu kufuze ukuthi babe ngabantu be-Midlands, Mberengwa, Zwishabane, Chibi, Gutu kuphela.